ngendabeni zethu namhlanje. Umphathi ntambo wako lebhilitane obona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe e-Afrika unkosikazi Harriet Baldwin lamhla usole udlakela olubangelwe ngabasekeli bebandla leZANU-PF eHarare izolo. UBaldwin wethule amazwi la ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa eHarare. Abakhokheli bababandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezimeleyo eMatabeleland sebechothoze uhulumente besithi ukhanya engafuni ukuvumela ukuzibusa kwezabelo i-devolution ngesiNgisi. Iqembu le-Chicken Inn lincikilana lelaseZambia elezanakho emdlalweni wobungane ngobulawayo namuhla. Kuza Friday lamhla sixoxa lomhlabeli u-Otis Ngwabi. Kuhlelo lwe-Live Talk sikhangela udlakela oluqhamuke eHarare izolo lapho okushaywe khona umkhokheli webandla le-National People's Party unkosikazi Joyce Mjuru ngabantu abanakelelwa ukuthi ngamalunga eZANU-PF. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp unomlayo wethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.